bazabale kuzobuyela kancane kancane, kodwa-ke akukathi kula besifisa khona abanye ngathi basebenza ngathi kule ghost law, kodwa sokungcokela lokho kwakukho khona kuqala. Ngibona ngathi okusebenzayo ngabatshengiswa ngabalozwelo, kodwa-ke uzwelo labo lathi siyakhuthaza uhulumende ukuthi engakuthathi ngokuthi indaba isilungisiwe. Kuba kuhle ukuthi ngabaye betshengisa uzwelo, kodwa la uhulumende ananzelele ukuthi kulokhu kukhona nalokho ukuthi abantu abafuna imali, uhulumende besisingala masinya sibili uyakhulumisana labo, abona uyavumelana. Kodwa laba ababuyelayo sibona ngathi abaningi uzwelo yanqabe yangavumelani, kodwa siyabona sokungconywana kula kuqala. Problem sokungamalayini, amalayini akhona abantu basabalinda isikhathi eside kakhulu, and uzananzela ukuthi abanqabelini isikhathi eside bakhona abanye abagcina bekhalala, umuntu ebona kungcono, umuntu abefuthele ebona kungcono kangcono ayefuthele esendlini. So sibola ukhona lolo akufaki. So-ke siyikho sithini uhulumende lamadokotela bakhulumisane bavumelane masinya, ngoba sibona ngathi nxa kungaqhubeka kunje engxenye ezimpilo ziyalahleka sikwazi. Ngoba ungayinxa ungakudingisa kumasitiwa thola ukuthi bakhona abantu abasuka bekhalala engxenye begcine bevuvile nanxasingela ama-statistics, but impilo zabantu zisengozini omunye esikubonayo khathesi.
Bayenelisa yini abantu ukubhadala ezibhedlela zabodokotela abazimeleyo?
Well, lapho kulobunzima obukhulu, ngoba okwenza abantu babone begcwala besiya kulezi zibhedlela zikahulumende kungenxa yokuthi abantu kulama-prior amadokotela azimele ukuthi abantu bayehluleke ukubhadala. Imbhadalo yakhona inkulu kakhulu, ngoba ungazibhadayela phana ole imali yokuthi ayi-consultation yesikhiwo, usuka lapha futhi awuthole imithi, uyabhala futhi i-tedding imithi. So abaningi sibili kuyabehlula abantu okululayela abaku-medical aid, kodwa still abaku-medical aid kulabanye sebelobunzima futhi, ngoba uzathola ukuthi amankampani abanale medical abanye ababhadala amadoda ngesikhathi. So uzathola abanye amadoda sekune-demand imali upfront. So isihlubo sibile silubonayo lukhona eZimbabwe ngalesi abantu sokunzima kangaka. Nxa ungogulayo ungaba lo mnyama, ugcine uphele nzima, ugcine usoswele ukuthi bani welatshwe kanjani.